Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Ikomiti ekhangelane lendlala lokunye okuhlupha uZulu eZimbabwe Vulnerability Assessment ithi abantu makhaza eZimbabwe abedlula isilinganiso esingamachumi ayisitshiyangalombili ekhulwini 81% sebephila ngokuthengisa impahla ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. IZimbabwe ithi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.8% loba nje inhlanganiso eboleka amazwe atshiyeneyo imali e-International Monetary Fund isithi umnotho welizwe uzancipha okumangalisayo ngomnyaka ozayo. Uhulumende ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo useqalisile ukunika uZulu inhlanyelo emaphandleni ngesikhathi sokulungiselelwa ukulima lonyaka. Ulife Talk uhlelo lwabasakhulayo lamhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe lapho okulohlupho khona lokuthola umsebenzi. Lithini ngalokhu Zulu kandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-past 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 6065 lo 15460 kilohertz shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu elithi VOA Ndebele.